sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhla ka 21 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abazancintisa kukhetho oluzayo bazabhalisa amabizo abo kumadale enomination court azahlala endaweni zonke zelizwe namuhla. Kambe luzaphathisa na uhambo lukamongameli Mnangagwa emhlanganweni webhanga elikhulu le-Africa ele-Afrexim Bank kwele Ghana, lapho iZimbabwe ebikwa ithole khona isikwelede se-$400 million. Kwezemelika, indodana kamongameli waleli lizwe isisayine isivumelwano labatshutshisi iwavuma amacala ewetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yona isebenzisa izidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imithethwandaba ye-nomination court izahlala elizweni lonke jikelele namuhla ibhalisa abantu abafuna ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa mhla ka-23 kuNcwabakazi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa owebandla leZANU-PF bahle bafaka amaphepha abo edaleleli izolo. UChamisa lo Mnangagwa bazancikilana okwesibili kukhetho lukamongameli lonyaka ngemva kokubhuqana njalo kukhetho olwenziwe ngo-2018 lapho uChamisa athi waqilibezelwa. Abancintisa kukhetho lukamongameli bazabhalisa e-High Court eHarare lapho okuzahlala khona i-Nomination Court. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lePhalamende bazabhalisa emithethwandaba yabomantshi elizweni lonke jikelele. Abafuna ukuba ngamakhansila bona bazabhalisa emahofisini abomasipala kuzo zonke indawo. Namuhla kulapho ukuzacaca khona kuhle ukuthi ngobani abazancintisa bemele amabandla achiyeneyo ikakhulu abe-CCC ngoba befihliwe leli bandla lisithe lizabethulela uZulu namuhla selibabhalisile. Ibandla lezaphu lona lithi lanxa lizancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende lamakhansila alisoze lincintise kolukamongameli ngoba lingelayo i-$20,000 emele ihlawulwe yilabo abancintisa esikhundleni sikamongameli. Sibuze isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube, ukuthi kolwabo uhlangothi kumi njani.
Ilanga lalamhlanje yikho lapho esiqedelela khona amaphepha wonke ekade siwabhala amalanga wonke wona la sibona ukuthi abazamela abantu abebadlale MDC bayazilolonga bayazilungiselela. So siyafaka namhlanje amaphepha sikhangelele ukufaka ama-members of parliament angu-210 wonke ama-constituency lama-PR akhona. Ebe singathi silohlupho khona kuma-council ngoba bekungakaphelelisisi kodwa hayi sikhangelele ukufaka inani sibile lingadlula kubo 90% njengebandla le-MDC esibona ukuthi lokhu kutsho ukuthi ukhetho soluqalisile. Sisuka lapha sokusiba yilokhu abakuthi yikarikiriki amabhiza asesemjahweni. Sikhangelele ukuthi siyobamba i-66% leyo esazibekela yona njenge-target njengebandla.
Yebo liza kwenelisa yini ukuncintisa elizweni lonke jikelele Dube njengoba sike salizwa likhala ngokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo iphezulu kakhulu?
imali iphezulu kakhulu lakhathesi asikubona ukuthi indlela eyokuthi amabandla aphikisayo ehluleke ukufaka abantu nxa ethe afaka abantu asale engasela mali yokukampena ngoba sizakhangela kukhetho oludluleyo umuntu bengena nge-$50 kuphela okutsho ukuthi nxa sulinganisa lalamhlanje ubengabe elayo leyo 950 yokuthi ayenze lokhu lalokhuyana okumayelana lokhetho manje kwakhathesi umuntu angavela abhadale leyo mali usala elemali elilutshwane kumbe usala engasela mali yokuthi agaye amavoti esibona engathi lokho kuyasibisela emuva njengelizwe ngoba kuza kwenza ukuthi izikhundla kumbe izihlalo ezenza izinqumo zelizwe kube yizinto ezenziwa ngabantu abalemali kuphela abaningi besala emuva ukuhlupheka kwabayivele bengabayanga kuqhubeke kusiya phambili
kunketho ezedluleyo ezama by-elections sibone ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ngokunjalo libona liseza ngcono yini kulolu khetho
ukhetho lwama-by-elections aluze lwafana ngqo lokhetho lwe-general election isikhathi esiningi i-MDC asizijayelanga ukwenza kuhle kuma-by-election kodwa senza kuhle kakhulu ku-general election esikunanzelelayo ngokhetho lwe-by-election oladlulayo yikuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi esasikwenza njengebandla asikumayelana lekuhlosa ukuthi silethe ukusebenza okuqondileyo kuma-council e-parliament lapho esasilohlupho olukhulu kakhulu ebantwini abasebetshiye ibandla kodwa befuna ukuthi baqhubeke besidla ngebandla la bezidlela kubo council lapha kubo MP lapha behola kodwa bengasayenzi umsebenzi abawuvotelwa ngabantu so ekuzameni ukulungisisa khona ukuthi abantu babengakakuzwisisi okuningi kwakhona kusenziwa ukuthi babeqanjelwa amanga lizakhumbula ukuthi siya kukhetho luka-2018 kwakungilamhlanga ikakhulu ese-G40 abantu ababele mali njalo besenelisa ukuthi batshele abantu amanga bawasapote aze abe ngathi liqiniso kodwa sikubonayo khathesi abantu bezimbabwe isikhathi sesidlule baze bananzelela ukuthi hayi ibandla le-MDC likhona njalo ibandla le-MDC lihlose lokhu lalokhu lalokhu
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya
akuza kuba lama-surprise ngityoma sisizwile nje ukuthi kule abanye nje ababe bethembe ukuthi bazazuza isikhundla lesi esokuncintisa beswelakele kodwa siyazi nje phela nxa into intsha lathi siyabe sikhangelele izinto ezintsha baza kwakhona abaningi abakhononayo singathi engxenye kungenzeka ukuthi abanye bengathi hatshi sesizisimelela sisodwa singama-independent kodwa bazafanele babekwazi ukuthi hatshi i-politics yezimbabwe kukalutshwane ukuthi ama-independence abe ephumelele enqoba kodwa kuza kwenzakala nje njengoba into yabantu abaningi awusuze kuswelakale umuntu okhononayo
sesikhangela ibandla le-ZANU-PF ke lona okukhanya ingani lalungiselela kuseselesikhathi sibona konke kuhamba kuhle yini kumbe lakho kukhona okunye okungaba yingxaki
njengoba sisho ukuthi ibandla le-ZANU-PF kwakukhanya selilungiselele kodwa phela ngumncintiswano lo kuyanqotshwa abanye bayanqoba kungenzakala lakho ukuthi abanye bengakhonona ngoba phela umthetho kawali ukuthi nxa umuntu efuna ukumela i-constituency njenge-independent abe khona kuzabonakala kuzazuzakala ukuthi abambalwa abezanu-PF nabo bazakuthi hayi thina sasinqobile kuma-primary elections yikho sifanele sizinqobele sizincintisele sisodwa kodwa angikhole ukuthi kungaphambanisa indlela ehamba ngayo ukukhethwa kwamalunga ezanu-PF njengabantu ababesebelungiselele kungaba kulokuthula okuthize hatshi ngokwabantu singakhangelela into engenzeka iyenzeka ngoba vele phela ngumdlalo wabantu lo
singathi uhlelo lolu olokuqhutshwa kokhetho vele luqhutshwe kuhle yini izek kumbe kukhona okunye okungabe kukhube amabandla omabili ukuthi lawo engaqhubi kuhle ezawo inhlelo kuvelela phezulu
amabandla achiyeneyo aphikisayo o-MDCT o-CCC o-ZAPU vele babe bekhonona ngendlela eyayihanjiswe ngayo ibhizinisi ngezekhi ukakhulu igwalo elibhalwe amabizo abantu voters roll awusoze kuswelakale abantu abakhonona ngakho kodwa nxa ngikhangele ngibona ukuthi inkulumo ezazikhona ngiyazi udade uLinda Masarira lo Linet Mdewe bebehambe edaleni eliphezulu eliconstitutional court ukuthi bekhalakhala ukuthi izimali ezikhitshwayo ziningi kakhulu kodwa siyazi ukuthi uyena uPriscilla Sigumbu wathi yena akuguqulwa siyahlala sinjalo abakwenze kathesi nje ukungena edaleni i-nomination court mbona ngathi kuhambe kuhle ye kuzakhulukhulunywa nje kusasibona ukuthi indlela abazihambisa ngazo zizaphumelela na kodwa okwakathesi asibona amajaha le yezintombi zigijigijima la maphepha azo kukhanya belungiselela ukuthi befaka amaphepha abo edaleni ele-nomination court layo i-Isaac ikhanya yayilungiselele kuhle sibili
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yecubungula ezombusazwe kula makhansila amahlanu eGwanda North athi asetshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora futhi athi azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla le-CCC amakhansila la athi akhethwe ngabasekeli be-CCC ukuthi ancintise kungela ophikisana lawo ibandla le-MDC lixotshe amakhansila amaningi nyakenye lisithi asekela umnumzana Nelson Chamisa le-CCC yakhe u-Albert Ncube usipha lolu daba
abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma babalisa umnumzana Stanford Kala ukhansila kaward 1 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2 umnumzana Limukani Nono kaward 3 unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4 nomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7 eGwanda North unkosikazi Lobukhosi Malila uthi wathiyana le-MDC lapho kubonjwa i-CCC
abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-CCC
ukhansila kaward 2 unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC
kuthe sokusithi kuyangena i-CCC sahamba ngayo i-CCC even imhlanu yemgwazo yitade siyenza fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate
umnumzana Stanford Ntala ukhansila kaward 1 omunye wabathiye ibandla le-MDC uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla
uMonzora ubevele engekho visible esigabeni ubekhona nje emaphepheni lokuzothi asexotsha abanye ngale waxotsha labanye ngale but thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe sasihlale sasithulela sithi kumbe hayi into engalamsebenzi sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaim ayikho
umnumzana Limukani Noni ongukhansila kwa 3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabile ukuthandabuza kusasa
kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC
incwadi yamakhansila lawa yokuthiya i-MDC yamkelwe ngunobhala jikelelo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Gilbert Dube kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC ematobo lapho kubikwa kuloku kungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende sixoxele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli webandla le-CCC
zanominator uBonginkosi Ncube wathola 13 wards so sesimangaliswa yikuthi kathesi icandidate isibuya ingumadala boyindebeli cela ukuthi into leyi liyilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isi-right uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe ngoba ngeke sivote thina ngeke sivotele umuntu esingamaziyo
isikhulumeli se-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi abazancintisa ukhetho bazakwaziwa kusasa njengokutho kamongameli webandla leli
lezi zikhundla yikuthunywa yikudiployo so nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani uba bengangithumanga ezitolo nxa uba besethume omunye umfowenu ezitolo bibekezela la uza kuthuma kumbe uyetheza inkuni kumbe uyewukhamana imisebenzi mningi imlando mningi ekhona izaba khona
idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-reserve bank of zimbabwe umnumzana John Mangutsika Uthi eZimbabwe selithole isikwelete samadola aseMelika afika phose ingxenye yesigidi 400 million US dollars kubhanga elikhulu laseAfrika African Export Import Bank kumbe Afrexim Bank. Iphephandaba leHerald libika ukuba uMnumzana Mangutsika utshele intathelizindaba izolo emhlanganweni weAfrexim Bank oqhutshelwa eAccra kweleGhana ukuthi eZimbabwe lilakho ukwamukela limali kuvikile. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye usemhlanganweni lo. Abanye bayabuza ukuthi ngempela itholakele na imali, nanku phela uhulumende ulembali yokumemezela ukuthi usayinelane izivumelwano ezinkulu lamanye amazwe ngenjongo yokuvuselela umnotho, kodwa kusuke kungaphumi lutho. Sixoxelo somabhizimusi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Imphumela yaleyo mhlangano ayikabi ngethokozisayo sibili, nanku ama-industries ethu aqhubeka ebhidlika esiya phansi, asikaboni okuphumayo kuhle ku-agricultural sector, asiboni kuhle kuma-industries jikelele asibumbela izimpahla, asiboni ukuchombululwa kohlupho lwamandla kagetsi, silokho silohlupho lwamanzi kwezinye indawo, le migwaqo iqhubeka ihlephuka. Asiboni sichombululo esithembisa kubana ilizwe lingathibilika libe sesimeni sokuthi sibe ngabantu abanga-attracta investment, ngoba phela ukuze senze ama-export lama-imports kusamele ukuthi sibe le-industrial base ele-manufacturing sector egcine kakhulu.
Uhulumende ukhala ngokuthi umnotho udilizwa yini osomabhizimusi ngakomo ngoba lifuna anqotshwe kukhetho. Okuyinto elilandulayo, kuyini kahle kahle ngokubona kwakho baba Ndlovu okumele kwenziwe ukuze kube lobubelo kwezenotho abantu bakhona ukuphila?
Eqinisweni kankomo, umnotho welakithi uqalise ukubhidlika kuvele kungela ama-elections. Ngitsho sesekhathana kulama-elections, singakhangela khona phana nje ngemva kwama-late 90s kusiza ngapha ku-2000 umnotho wethu uqalise ukubhidlika. Uhulumende okumele akwenze ilokho okuthiwa yikulengisa i-carrot. Sithi thina abumbe sithi i-attractive investment climate in the country. Lokho angakwenza ngani uhulumende? Kumele abone ukuthi ezamandla kagetsi ziyalungiswa kwenzela ukuthi laba abaku-productive sector abasebenzisa amagetsi bangagcini belendleko zokuthenga ama-diesel generators, ngoba kuyindleko yona leyana elomthelela ekuthini intengo zezimpahla zibanganani. Uhulumende kalungise ezamanzi, ukusilela kwamanzi kancedise kakhulu kwezokulima kwe-agricultural sector, abone ukuthi uyafaka ama-irrigation systems kanye le-tillage program kubalimi labe sithi thina ama-communal kumbe ama-peasant farmers, abe le-tax regime ezakwenza ukuthi khona abantu bangalahlekelwa kakhulu kundleko zemali abayizuzayo. Abuya kume kumbe ehlise njalo lokho esithi i-customs duty, i-tax regime, o-VAT, value added tax, abone ukuthi uyehlisa kwenzela ukuthi abantu bahawukele kuzohlanyela izimali. Abuya njalo akhangele ze-communications, indleko ze-internet connection kanye le-cost ye-data. Izinto embona ngani ziyimgoqo ekuthini abantu bahlanyele kumbe baqhubekisele amabhizimusi abasebenzayo. Abuye njalo uhulumende afake umgoqo kweze-corruption. Kukhona ke lokho esithi ngama-illicit financial outflows. Imali ziyachitheka elizweni, eziphuma kwezenjiwayo imali ziyachitheka elizweni ngendlela engayisiye. Uhulumende kaqinise isandla somthetho ekuthini khona i-corruption ingaze yaba khona. Ngaleyo ndlela mboni ngani umnotho welizwe uzachibilika ube sesimeni esiya ebungcweneni, singaze sagcona labo abarana amabhizinisi. Kanti ke uhulumende nguye lo mlando wokuthi alungisise umkhathi wokuthi kusebenzeke kuhle kulabo abaqhuba amabhizinisi.
UMnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi futhi uyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usesungule uhlelo lokwakha ikolishi leplum tree polytechnic college. Iphephandaba leli lithi kulezakhiwo ezimbalwa eseziphela ukwakhiwa. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizaqala njalo ukuthengisa izithelo zeCitrus kweleChina kulandela ukumiswa kwalolu hlelo. Lokhu kwaziswe ngumeli weChina eZimbabwe izolo ngemva kokuhlangana lomsekele kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo uJaymoyo, ngajabula le audio mayingafundo. Siyezwa lama kukhunywa ngemali yaseZimbabwe mayisiqathanisa ledola leAmerica. Maso kuthiwa isisidi 1000 ngedola. Nge ngibuza ukuthi kathi abantu bezanPF mabe campaigna bakampaigna bethini ngemali. Kodwa bengabanye abantu ube baba lenhloni lama besiye ebantwini. Hayi, lokhu kuyayangisa. Uma kuyathiwa i-3000 i-$3 yini yona le bakubiza bathini uma bekhampeni? Hhayi, okunye ukuthi bafake bebe leqiniso manje.
Studio 7 nginjani? La magqweta lawa abathi abantwana umelanga bangene emabhawa abangabo kukhuluma into abangazizwa ukuthi bathini. Abantu bangene emabhawa nje ngenxa yelokhuze niyendlala. Abalungisisa umnotho kube lezi nto eziright elizweni, ikho bazabona khona ukuthi lokhu kurongo lokhu kuright. Kathesi ilizwe imali injalo, bona babhizi babheka abantwana under age bangangena emabhawa, badleni abantwana mabengangena emabhawa. Abakwazi into abayikhuluma lawo la magqweta lawa labo professor labo, bakhulumani into abangazi. Abayekeli abantu benza into abayenzayo ibanika imali ukuthi balale bedlile. Mabe fuka ulungisa ilizwe, abalungisa umnotho. Akwalibona ngaphi ilizwe lezinto ezithengwa nge-20,000 kuyini khona lokhu? Inonsense enjengayona le. Kambe ma ufuna uyathenga into yelokhuzeni, into ye-$50 uthala imali ngesetsheni, uyithala kanjani imali yakhona? Labo khathesi bathi ilokhuzeni i-government ithi i-announsa ama-fees abhadalwa ngamalokhuzeni ngabantu abafuna ukuvotelwa, i-announsa ngama-US dollar. Waye nga-announsi ngamabhondi lawo? Siza ukuthi uzawabiza wathini i-20,000 bond.
Studio 7, siyabona indaba zenu, siyabona indaba ezinhle. UChris Gande, umntunkamili, siyalubonga uxhaso lwenu lokusinikeza indaba ezimnandi ezeZimbabwe. Siyacela abantu abasekhaya, mpela abasekhaya, sivoteni. Sikhiphe umbuso khona. Sithwele kanzima abantu. Especially esigabeni sami, esigabeni sakithi khona phana esigabeni seMatopo, kubokhezi, ehove, eGwanda, ezintolo zakoChaka, kubhidi, kubantu banasizameni ukukhipha inhlangano yobuswayo bathi sifake i-triple C, ingene, sike sibone utshintsho.
Studio 7, ngabe linjani? Ngihlile ngwele phezu kodaba vele ngokwalo. Hayi, ngiyayizwa izwana ukuthi khona yena eseyiqedile ngakho konke. Akusekho okunye basakulungisayo. Baqedile ngoba vele bona abantu abangamatsotsi. Amatsotsi vele into yawo ayiqeda sipitinyana ukuthi khona abantu bengafuni ukuthi khona vele isitsotsi sawo basidlala ngasiphi. Okwamanje siphila singaphandle kwamazwe. Ngendaba zeZANU-PF leyo, siyafunda asithole imisebenzi emakhaya. Uyafunda uthole lo umsebenzi wakhona ubhadala imali engafikisi ngaphi, engancedi ngakuphi. Manje siphila ngaphandle kwamazwe, siyadubeka singaphandle kwamazwe, but ilizwe lakithi likhona, libuliwe yiyo leZANU-PF yangkhona le. Mina ngazi ukuthi laye leZANU-PF yakhona umuntu ovele wayibumbayo wayicabangeni, ngokuba okwamanje livini labo beZANU-PF bangikhona bathi bayivotela, abanye bayalamba babulawa yindlala emakhaya. lapho izaziye phelela kuphi lento yezani PF le abake banikeza abanye chance ukuthi khona ukutshintsha kuphi lapho utshintsha khona ngoba vele ivele yehluleke eqaleni ixotsha amakhiwa manje uma waxotsha ikhiwa umuntu lengqondo ekhaliphileyo wena usala ufuna ukuyenza insimu yakho yokulima udle wedwa iplus umlungu wayelima ufake ukudla kuma-GMBs isizwe sonke sisuda siholiswa ukudla konke lukhanya sokwachabalala indaba yezanu PF. Mina vele uma likhuluma ngendaba yezanu PF futhi ngangiyahlaza ngoba ukudla konke kuhleka umemphinjeni vele. Ngiyabonga
salibonani ku-Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Mina ngubaba obuya lapha enkayi umpofu. Ngiyayizwa indaba yezanu PF ethi khona isilungiselele ukuwina ama-election. Abatshele ukuthi ukukampena bathi ukuwina ama-elections bathi bona sebewinile vele zingakabekwa nje sebewinile. Kambe bayakwazi ukuthi bakhuluma labantu abadala, abantu abacabangayo, abantu abaphilayo, oloke baphila kusukela mhla izano ithatha ilizwe. Ngoba mina ngeke ngithi ukuthi ilizwe likhululeka ngoba likakhululeki lamanje. Mhla izano ithatha ilizwe lifake esikhwameni sayo. Bacabanga ukuthi singabantwana yini ukuthi bazosikhohlisa abasitele ukuthi bona isebewinile bengakavili ukukhampeni. So ukuthi babona ngathi bona thina siyithutha zokuthi asikwazi ukuthi kufanele kwenziwe njani. Behlulekile kwakho imigwaqo, behlulekile ukuthi kube lamaphilisi ezibhedlela. Khona manje bona bathi bawinile. Yini abayizoyenza abehluleka ukuyenza nge-42 years, abasazoyenza nge-5 years leza? Bantu beZimbabwe sicela livuke bakithi libone indlela eqondileyo. Votelani noma yiliphi bandla. Kodwa ngokuya ngokucabanga kwami ngabe kuthiwa kukhethwa nje ibandla elilodwa kuvotele lona, kukhitshwe izano bakithi, sahlupheka emhlabeni.
Studio 7 basakazi labalaleli njani? Hhayi, mina ngiyaphila. Hhayi, ngingasiphakamiseni amasokisi, bathokazi abahle. Solufikile ukhethu, sizosiphakazela abasokisi, sivote phela, sivote bathokazi abakhansila, siwafakela phaa ebulawayo yonke indawo, sifakele abakhansila yethu. Ukhetho solufikile, gcinani mathokazi, gcinani bathokazi, uthathe umthakazi wethu. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Kanti thina wethu ama-voice note nizavula mhlazana kutheni? Yimi uNdlovu eCholocho lapha emakwakweni. Ngicela ukubuza kini ngoba sesilama 2-3 years sihlala senda ama-voice note lingavuli. Kukanti nisesegoli le sasile-live talk leyana esasiyifonela ngabo-8 ebusuku. Sikhulume nani, sikhulume lomphakathi wonke lozulu jikelele. Khathesi sokuyindaba yakonoko ama-voice note, hayi lokhu kungcono likuvale lokhu.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ongasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indodana kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden uHunter usevumelene logatsha olubona ngokutshutshiswa kwamacala ukuthi uzavuma amacala amathathu awetheswayo aphathelanelo kungahlawuli imithelo yakhe ngemfanelo kanye lokuphatha isibhamu yena esebenzisa izidakamizwa. Umsakazi weVoice of America uthi uHunter uzavuma amacala amabili awokwehluleka ukubhadala imithelo yeFederal Taxes ngesikhathi esifaneleyo ngomnyaka ka-2017 laku-2018. Icala lesidakamizwa lona lisukela ekuthini ngo-2018 uHunter wathenga umbhobho waqamba amanga kwabamthengiselayo esithi akasebenzisi izidakamizwa kodwa esazi mhlophe ukuthi wayesebenzisa i-cocaine. UHunter yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amahlanu lantathu 53 ubikwa engasoze apike kodwa ulakho ukufakwa phansi kohlelo olumfakela imigoqo yokuthi phakathi kweminyaka thize kumele aziphathe kuhle engadali amacala iprofession ngesingisi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamilinkomo lichone kuhle.